Eparlamente kulomthetho okuthiwa Parliament's Privileges. Uma ungakhuluma eParliament uvikelwe ngumthetho welizwe, ungasola bani ngisho lo president ofake emthethweni, ungamsola vele akulacala. Sesimangala ukuthi iZANU PF isebenzisa uloya wabo waye independent waze bamncenga wangena kibo Jonathan Samkhangi, namhla sekhupha inkalakatha yendaba yokuthi ufuna ukuthi amalunga ang-118 ajeziswe yiparlamenti, amanye abhadale imali efika 1.2 million RTGS, amanye abhadale 400,000 each ngenxa yokuthi bala ukulalela izinto ezingalamkantsho ezazikhuluma ngu-Emmerson Mnangagwa, upresident we-ZANU-PF. Iparlamenti ilomthetho ukuthi ungabona umunye umuntu ekhuluma into engakuthakisiyo noma ekuconilayo noma engalangqondo ule mvumo yokusukuma uzihambele esithi yi-walkout. Konke lokho okwenziwa yiparlamenti is unconstitutional. Kungabe silamakhothi angekho ngaphansi kwe-ZANU-PF, ngabe vele into lizahlilahlelwe emangweni njengenkomo elomkhaza.
Kuyini elizakwenza pho?
Bazamile ukusebenzisa izikhothamakhe zabo ezingonzora lomunye ongamaphathi ukudiliza ibandla, bakubona kungani sokubasinda. Namhla sebebisa umthetho abawukhandileyo besenzela ukuthi baxotshe abantu. Kunganani, akula muntu ozanyikinyeka. We will never relent from the truth until logical conclusion where we are going to enjoy rule of law and all freedoms unabated. Nizama ukutshela amaZimbabweni ukuthi yinqwala okwenziwe ePhalamenti yeZimbabwe. Labantu ede bengabona iqiniso sekuzakhanya ukuthi nanti ibandla elimela abantu elizondwa yiZANU-PF. Bafuna izikhothamathe zabo njengoSmith wayesebenza labo umzuriwa, bagcina sebehlanzwe ngama-freedom fighters.